Ngabasakhula yelabo abaka ward 43 ebandleni le MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi ebudilo 1 community hall besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga ozamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho ebudiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengezi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiweyo ukuthi benza ukuthi ama-elections e-primary elections avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu yabeabe bemfuna kalabantu, so babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzela ukuthi vele ungabo. Akunithokozisi ngoba abantu laba sithi imisebenzi ezinzima kubuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabefuna ukuthi basikhokelele. Umuntu kadliwe ngepheni, nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokhu, ayiso into abangamzondela yona. So lokho siyasijabukisa ngoba sithiye labantwana sathi imisebenzi sisithi siya lapha sizovota manje sokukhanya sekuyo.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhanyezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries ebudiriro.
Hayi injabe ezakala lapha i-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP ayo afuta anjani akhonteste ukuvota. Kala yindaba ekhona kuphela kunyayo yindaba i-43 thina be-33 sihlale siphansi akuba senzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga ama-council asikafiki kuma-MP, ukhetho lapha ngolokudinga ama-council.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT ebudiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansela kuphela hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi bezanu-PF. Abanye bazame ukushasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe ngu-Constable Kahia wenkambeni yamapholisa e-Glenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakali ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahashi ngoba bakade bezimbe esangweni bebethemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Yine le 27 mise Harare ngingumevisigama.